VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kumabasa 2020 ngutungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamuhla
kunzima tutheli ukuthi ama-figures onalawo esiwakhelwayo yiwo kumbeni kayisiwo.
Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwele lafika kusishiyagalolunye.
Angiboni iZimbabwe ithola i-$2.2 billion kalula, ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma-western countries.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange $2.2 billion eyokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lendlala kanye le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba yisishiyagalolunye. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulowesilisa oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu ohlala eHarare obanjwe lumkhuhlane izolo ngemva kokwethekelela kwelebhilitane. Umuntu lo uphenduke eZimbabwe mhlaka 21 ngenyanga edluleyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amahlanu 53,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Uhulumende uthi elizweni lonke bedlula kancane amakhulu amathathu abantu asebehlolwele umkhuhlane. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi abathi uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu ngoba kungenzeka ukuthi banengi abantu abalawo lomkhuhlane bengakwazi abaqhubeka bewuthelela abanye. Uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lona lukhanya lungahambi kuhle ngoba abantu abanengi betshona beminyezelana kundwendwe zokudinga impuphu. Lokhu kubangele ukubotshwa kwabantu abaphose bafike amakhulu amahlanu 485 endaweni zelizwe ezijiyeneyo izolo. Kobulawayo khona ababotshiweyo bebegcinwe eCentral Police Station beminyene okwenza kube lula kakhulu ukuthi bathelelane lomkhuhlane. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kunzima okwenzakalayo elizweni especially ngento ze-testing, akucaci kahle ukuthi silemtshina eneleyo yini. Njalo uyabona into yangkhona ingani ayisiyo yoku-address i-problem but ingani se-military campaign lanokuthi into zonke zenzakala nsitha. So kunzima to tell ukuthi ama-figures onalawo esiwatshelwayo yiwo kumbeni kayisiwo. Njalo ungakhangela into le ithe ivele ilizwe lethu vele lilohlupho lobuyanga, abantu batshona begcwele indawo zonke bedinga ukudla. Osokudanisa kathezi ukuthi abantu balanele ukudla, qede lapho abantu babothwa begcwaliswa esentrali. So uyabusituva uvikela abantu ukuthi bengabi sedorobheni lapho bebalutshwana, ubususiyabacrowd esentrali, uthatha abantu abavele endaweni ezijeneyo iye bagcwalisa one ndawo nokuthi udinga indlela yokuthi uyenze ukuthi bengabi sedorobheni. So mbona ngazathi yonke into eyenzakalayo eyokutesta nokuthi abantu vele bengabuthani iba nzima ngoba abantu uma sebefuna impuphu belambile kunzima ukuthi ungathi kwankona kabasoze benjani besondelelane. Lokhuyana kokuthi kwankona i-social distance yebo yes, kodwa ku-right emuntwini ongalambanga. Emuntwini olambileyo odubekayo njengalabo abavela emalokitshini obvious abafani labantu abavela emayadini umuntu emalokitshini vele lokuthi social distance leyisebenza njani it takes long ngoba even ama ministers kahulumeni kwathethe isikhathi esijuthi bezwisisa ukuthini i-corona it's really
abantu ungathi bayayizwisisa yini ingozi yalomkhuhlane lokuqakatheka kokuzivikela
bona ngazathi ngoba kusube sikudenial as a nation lama citizens aloke ekudenial amanye so it will take long ukuthi abantu bethatheni ama precautionary measures zona la ngabe sesenziwa njalo angazange yabekwa ngendlela eyenza umuntu ezwisisa ukuthi kusiza yena but abekwa ngendlela engani kuyethuselwana so mbona ngazathi into yethu yonke kayizange yabanjwa ngendlela eyiyo
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo. Impiko yokukhwela kwenani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe iza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esesungule uhlelo lokucela imali engange 2.2 billion US dollars ekondane lokulwisana lendlala i-coronavirus kanye lokuvuselela inhlelo zempilakahle. Sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona itholakala na limali.
Angiboni iZimbabwe ithola i 2.2 billion dollars kalula ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma western countries siyakwazi ukuthi ubuhlobo bethu lamazwe lawa ama western countries at best singathi bunzima ubuhlobo bangkhona nxa sikhangelele njalo sizabona ukuthi iZimbabwe ilembali eyongasebenzisa imali ngendlela ababe khulumile ukuthi imali izasebenza kanje so ngibona njengani kuzabanzima ukuthi iZimbabwe ithole imali enjengange 2.2 billion okunye nje ukuthi amazwe esikhangele lothi bangasinika imali leyo labo basenkingeni kathesi basebunzimeni obokulwisana le coronavirus le so kathesi amazwe amanengi singathi ngesikhiwa they are looking inward bakhangele lothi bancedise abantu babo bengakancedisi abanye so yiyo iproblem esilayo kathesi yiyo iproblem ezahlangana lesicelo seZimbabwe
abantu abaningi bayakhala ikakhulu abazisebenzayo bathi kabasela ndlela zokuziphilisa kanti lawo amankampani amaningi amile kasebenzi kulezi nsuku ulubona njani lolu daba
Ngokubona kwami ukuvalwa lokhu okuyi lockdown lokhu kuzachabalalisa into eziningi kakhulu nxa sikhangela ukuthi i-economy ibise badolweni i-lockdown ingakaqali abantu bahlanganele lockdown ilizwi lingakahambi lingakasabaleli elizweni jikelele i-lockdown yabuya abantu bengalungiselelanga so ama livelihoods amaningi azachabalalisa balala ngoba abantu bebengakhangelelanga ukuthi i-lockdown izabuya ngokuphangisa njalo izabuya for 21 days abantu abanengkathesi babuhlungu abanye bebethenge ama-perishables ukuthi bathengise emsikeni lanilani wonke lokhu kuzabola abanye babekhangelela ukuthi babhadale i-rent so uzachiya abantu abanengi basebunzimeni obukhulu kakhulu i-rent funakala ngo landlord ischool fees ziyabe zifunakala njalo asikabona ukuthi uhulumende uzanceda ngani ngoba uhulumende uthe uzancedisa abantu kodwa akacace ukuthi uzancedisa ngandlela bani so ngibona njengani uzabanzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe
umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa zihlala emikhukhwini kuthi ezinye zihlala ziminyene ezindlini zamafulethi izimuli ezinengi zisendlini nye lokho kutsho ukuthi kumele abantu laba bahlale njalo bengaphumi phandle njengoba lelo lizwe liphakathi kohlelo lwamaviki amathathu njengeZimbabwe olokuzama ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus ngokuthi abantu bahlale ezindlini. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans living in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kunabantu abahlala emkhukhweni kubo Alexandra labo Dipslot okuba nzima ukuthi behlale bezivalele. Bahlala bebanenge emkhukhweni njalo kuyabe kungatshaya umoya kuhle bese bephumela ngaphandle. Yilo uhlupho ngoba bahlala bebanenge. Bese kusiba lezi ndawo ezifana lakuma Hillbro abantu abahlala bebanengi isikhathi esinengi siyababona bephuma phandle abanye babe siya kwenza igrocery abanye babe siya emabhanga ukuthi babhadale irent. Okumele sikunanzelele ukuthi uhulumeni weSouth Africa ufake le lockdown ngesikhathi sempela inyanga iphelile. Abantu bethola izimali zabo bahambile abantu bayagcwala ema supermarket bethenga ama grocery ekuqaliseni bengalandeli lokho okubizwa ngolwasemzini okuthiwa social distance kungasondelelani eduze. Kuthe kusuka lapho indawo ezinenge emalokishini ofana leSoweto uhulumeni ubeholisa abantu imali yabo yama grants bebe sibabanengi endaweni lapho abaholela khona indawo eziningi. Yikho esikunanzelela usenzakala eSouth Africa ngapha. Kwezindawo amapholisa agcine esebenzisa udlame ukuzama ukuthi axotshe abantu akade besemgwaqweni. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayaziphilisa ngabantu abathengisa emgwaqweni abanye ngabaphila ngezinye indlela. Njengoba kuyisikhathi se-month end mebabhadala ama-rent abantu bayaphuma bezama ukuthi bathole imali yokuthi babhadale irent bathenge ukudla. Abaningi futhi abasebenzi kakusebenza ema-restaurant abahola ngama-tip kabakayitholi imali yabo kabazange bahole ngoba kuvaliwe okwenza kube nzima ukuthi bakhokhe imali yabo ye-rent njalo bathenge ukudla.
Manje bakhona yini abadabuka eZimbabwe likelezwa ukubana babotshiwe kumbe bathwele nzima ngomumo khona?
Okwakhathi esikasikabi lolwazi ukuthi bakhona babotshiwe, kodwa esikwaziyo siyacabangela nje ukuthi bengabe khona ngoba izolo kulabantu akade bebotshwa eHebrew bedlala amakhasi bengekho ezindlini zabo ngoba umthetho lo uthi umuntu akahlale endlini yakhe. Kodwa-ke izolo kube nabantu ade bezidlalela amakhasi phandle sala bengalibone amapholisa abuya azobadobadoba eHebrew. Siyacabanga ukuthi bengabe khona bekhaya. Kodwa kasikezwa ukuthi bakhona yini abasekhaya sebelalo leli gcikwane.
UMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ukhokhela inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa, iZimbabweans living in South Africa. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave. Ebuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi seliqalisile amalungiselelo omhlangano walo omkhulu owe-Extraordinary Congress okukhetha umkhokheli walo kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kathathanga intambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa abebandla likaChamisa bathi uMakhuphe labanye bakhe bayazikhohlisa njalo bathi isinqumo somthethwandaba lesi kasithinti ibandla labo. Sixoxele sikhulumele sikaMakhuphe uMnumzana Khaliphani Phukeni.
As soon as the lockdown iphela uzobona nje sesigcwele ilizwe lonke sihlanganisa umhlangano sidumisela le extraordinary congress asiko confused siyakwazi into ekhulunywe yicourt i-judgment ka justice Mhlishore iya isamile namhlanje
abanye njalo bathi unkosazana Khuphi kalasekelo oluningi olufana loluka mnumzana Chamisa uzavotelwa ngabantu abaningi ukuthi engenelisa ukuba ngumongameli
uChamisa zabe popular nje lokho elikhuluma ngaye popularity lengakhohle ukuthi he hijacked an institution eyamenza waba yilocal ekhokhona give umama uKhuphi the same amount of money the same amount of institution that Chamisa had uzomangala into ozoyibona siyakwazi ukuthi inkokheli zikhula zibe popular njengenxa yethu ngemsebenzi wethu asikhethe abantu ngokuthi ba popular sikhethe abantu ngokuhamba ngezinqumo la ngeprogram ye-MDCT ukuqhubeka ngomsebenzi abantu abasinikeza wona ukukhulula iZimbabwe ukulwela ukuthi abantu bonke babe nokudla etafuleni abantu kube namanzi kube nenhlala kahle nje eZimbabwe yumsebenzi we-MDCT ukuthi sisuke saba distracted sekuliwa ngapha epolitiki kuba ngokukhokhelayo siyaxolisa ukuthi omunye wethu usuke wathanda isikhundla kakhulu wasezama ukuthi asidistracte from umsebenzi wethu njengebandla kuqala ukuba yindaba yezikhundla
ibandla lakho lilawo yini amandla okumisa umsebenzi amalunga edalele ephalamende awe-MDC Alliance na
i-alliance ihlanganisa ama-parties amaningi and isivumelane sethu sasekuthi asoze sicontestane so ma ngabe umuntu umela recall urecallwa yiparty yakhe akulanto okuthiwa yi-alliance eyiyo emileyo laphana erecola abantu uzothola ukuthi uBeta sikwazi thina ukumrecola as-MDCT angarecola yi-PDP not i-MDCT kuthi kunama-members of parliament a-under thina i-MDCT kunama-members a-under PDP kunama-members a-under MDC ekhokhelwa nguprofessor uNcube so thina sile jurisdiction ngesilungu kulabo abangena under thina singafikike lapho uthile ubaba ukomithi ukuthi asikho lapho thina sifuna ukuqhubeka ngomsebenzi we-MDCT ukukhulula iZimbabwe yinto esihleli phezu kwayo
Umnumzana Khalipani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphi ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asemise ukuthengiswa kotshwala elizweni lonke jikelele emizameni yokwehlukanisa abantu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo izigulane ezidinga ukwelatshwa zivela emakhaya sezithwele nzima kobulawayo kulandela ukuvalwa kwengatsha zezibhedlela ezikhangelane lezigulane lezi. Sobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabonani bakomthakazi mina uPeter Ngwenya emalopa ePlumtree. Hayi umkhuhlane wona siwucaphele impela sizihlalele nje emakhaya asisayi nasePlumtree akusanyakazwa manje asinyakazi kakhulu ngoba sizihlale siyasaba nje ukuthi ungabhebhedeki lo mkhuhlane singahlangani nawo ngapha ePlumtree kakhulu ngalani khona mina la ngomunye nje ohleli nje nengane zami unganyakaziyo kumelele nje ukuthi mhlawumbe kuzokushaya lelo langa ukuthi kunganyakazwa sengathiyabheka yaphela umkhuhlane ungathi singalalela sonke emini iZimbabwe yonke umkhuhlane lo unganabela iZimbabwe yonke ukuze nathi sithole ukuphepha ngoba asinamacabanga ukuthi asina izibhedlela ezifanelekileyo njengamanye amazwe njengabo-South Africa nala amazwe aphesheya okushendala inyabona
sanibonani bantu be-Studio 7 igama ngulindiwe moyo ngikhuluma ngisendaweni e-Rustenburg e-North West
Hayi, lo mkhuhlane badala uphathanga kahle abantu. Kuthula ukuthi ecwaka lapha esikhona. Esaradeni esikilo, akunamuntu, abantu basemakhaya, ngabona mangaphambanisi babili. So kusho ukuthi lo mkhuhlane badala ngendlela obuye ngolaka ngakhona sesaba. Besaba nokubamba impompi, uma uyivula. Ufuna manzi saba nokungena esambuzini ngoba wazi ngoba bathi namo lapho thathe khona lo mkhuhlane salele hayi badala kunzima kunzima ngiyandi ngamazwi ngoba kunzima sithala uvalo sibe ngukhulu sithule sezindlini asazi nokuthi yenze njani but nabe sikhona kuthuli nje kuthe cwaka indawo engaphilizeka
salibonani estudio 7 hayi minigama mxolisi umfoka umvundla dabuka echolocho ezikolweni zeJwana nami ngithi ngilethe umlayezo ngalo mkhuhlane omemethekileyo kodwa ngithi abantu asithandazeni ngoba sesiphila ngomusa kankulunkulu simo lesi sinzima esibhekane naso ikakhulu kithi amavenda ebantwini abathengisayo sithwele nzima kakhulu ngoba imisebenzi yethu isimile kunzima kakhulu angazi ukuthi kungenziwa njani sungathi kungazani enye iplani yokuthi abantu sibe sivukela emsebenzini kodwa kuzame iplani ukuthi kuvikelwe njalo angazi ukuthi kungenziwa kanjani ngoba sizobulawa yindlala noma kuvalwe konje izinto zikhwele okwesichayize phezulu kakhulu emashophi siyakhala sengathi uhulumende engalethi i-price control izame ukulungisa iprayize emashophi ngoba kunzima isimo esibhekane naso kodwa engiza kuphinda njalo yokuthi abantu asikhulekeni siceleni kuNkulunkulu inkosi yezo sikhokhelela ngoba sesiphila ngomusa wayo hayi ngiyayishiya ke lapho bantu basestudio angithi ngizwile ngegama umxolisi ufoka vundla qhamuka echolotho ezikholweni zeJwana
basakazi bestudio 7 ngitsho nakubalaleli emagumbini wonke omhlaba. Hey, mina basakazi my only worry is endaweni eyi-1. Yazi ngike ngabheka emalangeni la into ebisenzakala ngasemesina ubo-checkers nabo-shoprite ngitsho nakubo-spa. Ongang ukuthi itroli lonke ade ngukuthi lingakaphushwa ngumuntu kumbe seliphushwa ngumuntu belisanithayizwa kungenezandla bakusanithayize lawo nxa ungena baphinde bakusanithayize nxa usuphuma. Ngisho le troli lelo ma usuliyekela. Engiyakikho lapha okuyikho okungenakungiphathi kahle okuyikho okungenza ngicasuka impela uma ubheka ukuthi izikotsho bangaka abantu abakotshozayo edrobheni bangaka abantu abakotshozayo emakhaya kambe ukhona yino sekwafika lalowo mqondo ukuthi kona akwazi ukusanitayiza le iphayiphi abayibambayo abazali bethu odadewethu nabantu abethu ebekotshoza amanzi ukhona yino lelungelo kumbe osekwakucabanga khona ukuthi le iphayiphi kumele isanitayize kambe lama bhasi wona la alokhu esala ekhona ethwala ama-60 something seater, ama-70 something seater kuvalwe ikhombi into ethwala abantu abangu-14 abantu abangu-16 kuyevunyezwa ibhasi into ethwala abantu abayi-65 to 75 kuthiwe ngoba ishiphile kambe abantu sebezafela lelo igama lokuthi amabhasi ashiphile suyafela lelo dola umbe uyethola leyo khorola ebhasini
Yebo, kusithi 7 linjani. Lo ngu-Mr. Mhlanga, Cloud Mhlanga lapho kobulawayo. Eyi, asibhekane lesikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo okhona. Lo bunzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapho kobulawayo. Akulamanzi. And lama-lockdown lawa khona, eyi, kunzima kakhulu. Ukudla akutholakali, impuphu iyadula, into zonke nje ziphomba ukuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolunga
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi uzaqhubeka uphathisa abantu abalambayo ngokudla ezwekazi le-Afrika lanxa inhlelo eziningi sezimiswe ngumkhuhlane we-coronavirus. olwela amalungelo ezisebenzi odumileyo kwele South Africa umnumzana Zwelinzima Vavi uthi usebanjwe ngumkhuhlane wecoronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weMelika semelele ngabomvu imali yokumphathisa ukuzinakekela evela kuhulumende ngalesi sikhathi somkhuhlane wecoronavirus. Uhulumende kamongameli Donald Trump usungule isikhwama semali engange 2 trillion US dollars eza kwabelwa uZulu kanye lamabhizimusi. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Khanya phakathi kwayena le i-2 trillion dollars thina njengama small businesses to $350 billion eyiyo ezagatshelwa kama small businesses. Kodwa njengoba ukwazi mnumzana Nkomo ukuthi ilizwe leMelika ilizwe likhulu kakhulu and njalo asikakwazi ukuthi imali leyi i-350 billion izagatshwa njani. So ikwesi kumele leyo nje ukuthi sikwazi ukuthi kuzahamba njani. So uzathola nje ukuthi nje njengoba vele kula makampani amaningi lapha, thousands of companies in America, iyabe ingaso nje mali engakanani ukuthi izanceda lokhuyana sivile ukuthi booste ama-businesses. Ngoba uyabona ukuthi phela kukhulunywa ukuthi umkhuhlane lwe-coronavirus uzabe ukhona for a few more other months, maybe khonapho kuzeke fika wabona kubo August yabo, even umnyaka wonke uyabona. So sizabona uhamba njani Nkomo.
Yona inkampani yakho yenzani kahle kahle?
Ikampani yami mina Nkomo kuthiwa iTrackify. iTrackify app ye information technology enceda kakhulu lapha eMelika ukukonnecta ama truck drivers lemsebenzi. So i-app yami iyo connector abantu abafuna ukuthi bethwalele izinto plus labo driver abala ma trucks wona lawo athwala ama products akabafuna ukuthi athwale. So nje ukuthi ekhaya khonapho amagonyeti lawo elwabona emgwaqweni anti abona abethwele impahla. So ama drivers amaningi abevuka edinga umsebenzi akwazi ukuthi ethole ngapha umsebenzi. So i-app yami yiyo econnecta amagonyeti drivers wona lawo lemsebenzi, instead yokuthi uvuke ekuseni usithi Ndlovu Sibanda leyo ungapha umsebenzi, hayi i-app yami ivele ihlala ilemsebenzi. So udriver wegonyeti uphuma ukuvula kuphela i-app ebese ezikhethela kuphela ukuthi ufuna ukuthwala uphi umthwalo. So kunjalo sivile nje ile GPS tracking system eyokuthi umthwalo wakho uyabukhangela uziyefika. Sisiba le-electronic signature konke lamapikitsha lamavidiyo omthwalo wakho ukuthi ubone ukuthi umthwalo wakho ufike ngasikhathi bani. So i-technology engilayo le enceda kakhulu lapha eMelika.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe ezingusomabhizimusi njalo uhlala e-Indiana khonapha eMelika.
Here ekusileni, you have been called upon because we are a stranded people and because we are a highly at-risk people, the Mthwakazians. And that, uzinculuma ekusileni, umuzwa omkhulu kamdala, umdala wethu. Forgive us for letting you lie, I plead, since time in memoriam. The DNA of the Bulawayo community is togetherness, ubuntu gwaqa. Krugman called this period a corona coma, meaning the cash power is not as crucial as the heart and the spirit of ubuntu. UZulu, umthwakazi, amahlabe zulu. Zakhamizi zakwaBulawayo, vukani sukume, libone lijule emcabangweni. Uma kungenjalo, sofa siphele, okwempolompolo ziphadlwa lilanga. If I don't make sense now, it's a myth, because coronavirus is coming and coming big time. Bulawayo, singazikhohlisi sihlobo zami, sithi bakhona bazosenzela. Intandane enhle ngumakhotwa ngunina.
Imbongo enkulu uDesire Moyoxide. Ukuzigqiba ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe selifike kusishiyagalolunye. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange 2.2 billion US dollars eyokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lendlala kanye lecoronavirus. kwanele mtwakazi likumbule zikona ezakusihlwa ngowa-fast 7 na olivalelisayo ngontungamilinkoma.